Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamkela eStudio 7 ngolosine mhlaka 18 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba chesithi sibone iHarare lebulawayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njenge junior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka bi 15,000 ukuthi labo kwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni.
Siyabonga uncedo lwesibithelile from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi nje abantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezosincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala. Lokuthi kungkhona kube le development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Abahlaselwa ingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe baphiwa uncedo olwedlula isigidi lengxenye zamadola i-$1.6 million inhlanganiso ye-United Nations.
Abasekeli beqembu le-Highlanders sebeqalisile ukuqoqa imali ekhangelelwe ukuhlawuliswa leli qembu yinhlanganiso ye-Premier Soccer League.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
AbeZimbabwe labeZambia sebeqalisile ukucebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni phansi komanyano weZimbabwe. Kuviga uMavis Gama.
Lomhlangano wenzelwa ewetelene yeBronte eHarare ungenwa ngabalumanyano abadabuka eZimbabwe laseZambia abasebenza ngosizo lwabenhlanganiso yeTere Disoms. Abomanyano weZimzam bakhuthaza imbuso yezabelo ukuthi inxusa abantwana lenhlanganiso ezumela amalungelo abo lapho ihlela inhlelo zentuthuko eziphathelene nabantwana. AbeZimbabwe National Council for the Welfare of Children baveze ukujabula ukuba kweZimbabwe sekwasungulwa uhlelo lweJunior Council lePhalamende yabantwana, iJunior Parliament, obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni yeZNCWC. Umnumzana Maxim Murungweni uchasisa ngenguquko esibe khona kulomsebenzi wokubambisana labantwana ukuzwa abakufisayo.
Harare sisehopule, koBulawayo sisephumula lamakhokhoba. So sisebenza ukuthi sibone ukuthi iBulawayo Junior Council leHarare Junior Council abantwana bayaphatheka ekulungiseni amabhajethi imali ukuthi izasetshenziswa njani emakhansilini yethu yakuBulawayo leHarare. So sesibona ukuthi amakhansila ngenxa yokuthi sebafundisa ukuthi ngamalungelo abantwana sebebiza bona labo abantwana ngama-junior councillors nama-junior parliament ukuthi behlale ku-main city council. So, meeting lawo bekhulume isifiso zabantwana ukuthi abantwana bafuna ukuthi balungele bayenzelweni. Kangathi sithi sibone iHarare lebulawayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njenge junior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka bi 15,000 ukuthi labo kwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
Lendlela ethi iphathisa omasipala ngokumele bakwenzele abantwana kanye lokuthuthukisa inkokheli yakusasa.
Lokhu kusiza ukuthi abantwana sebezakhuluma izinto ezibahlukumezayo, sebezakhuluma izifiso zabo, sebezakhuluma bona ngombono wabo, kuvele ebantwaneni ngokwabo, bezikhulumela bona njalo bezenzela bona njengabantwana, bebuzana ukuthi bafuna ukuthi benzeni, bencedisana njengabantwana. Silokhu kuncedisa ukuthi abantwana bazakhula bekwazi ukuthi nxa usesikhundleni sokuthi ukhokhele abanye kumele uyenze izinto njani, kumele ulungise njani izinto. So lokhu kuzabancedisa la ukuthi kusasa sasa lethi zaba lathi sibe labakhokhela abazakwanisa ukuthi labo babone ukuthi amalungu nabantwana ayananzelele.
Lomhlangano uvumelene ukuthi le ngenye indlela engasiza ugatsha lokuthuthukiswa kwezabelo ukuze luphume leziqondiso lemithetho ezobasebenzela abantwana lendingeko zabo. Beti kuzosiza njalo kuba lalapho kuhlelwa imali zabomasipala ibe khona ebekwa eceleni eqondana labantwana ukuqhuba inhlelo ezibasiza ukukhula kuhle okufana lendawo lapho bengadlalela khona ukuthola amanzi ahlanzekileyo ukwakhelwa izikolo bucwadlana labo ukwehlisa amathuba okuhlukumezwa kwabo lokunye kokubavikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations iphe uncedo olwedlula isigidi lengxenye samadola i-$1.6 million kwabahlaselwa yingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe phansi kohlelo lwabo lwesikhwama se-Central Emergency Relief Fund. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziqinti ezingamachumi amabili zeZimbabwe zizathola uncedo lwamatende amanzi lokunye kusengezelela kuncedo olwaphiwa imuli ezazibhekane lendlala ngomnyaka odluleyo. Umqondisi weUnited Nations eZimbabwe, umnumzana Bishop Parajuli, nguye owazise ngalesi sipho ethi usizo lweCentral Emergency Relief Fund luza ngesikhathi esiqondileyo ngoba abahlaselwa zimpopho mazamanzi ezansi eZimbabwe kunje lokhe bethwele nzima. Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Silethemba Mathe uthi luhlelo oluhle olwenziwa yiUnited Nations njalo kuhle uma abesifazana benganakekelwa kabanzi ngoba usizo obelukhona benakwa ngezokudla kuphela hathi okunjengemvunulo lapho bese sikhathini.
Kuzasiza kakhulu omama ukuthi bazathola ngama reproductive health assistance in terms of amaphilisi lamakhondomi longakunye okunjalo ngoba emakhempu lapho izinto ezisuka zisilele kakhulu kunanzwa kakhulu ukuthi umuntu udlile ugezile utholile amanzi kodwa lokho okunye okuba lama effects aba long term kumbe a affect impilo yakhe yonke akunakwa kangako.
Osakhulayo unkosikazi Samantha Ndlovu uthi bayabonga usizo abalutholileyo njengabafundi ethi yinto enhle.
Siyabonga uncedo lwesilutholile from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezosincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala nokuthi kungkhona kube le-development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Uhlelo lokutholisa abantu usizo luzaqhutshwa inhlanganiso yomhlaba iUNICEF, iIOM, iUNFPA, inhlanganiso ezizimeleyo kunye lohulumende. Imuli ezedlula inkulungwane eyodwa zizatholiswa impahla ezehlukeneyo kuthi omama abazinkulungwane ezimbili lengxenye bazatholiswa impahla yokuvitsha ngesikhathi bese sikhathini kunye lamaphilisi okwelamisa kuhle imuli. Kulandela ukubika ukamongameli ukuba impopho mazamanzi yingozi yelizwe kudingakala imali edlula izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$189 million ekusizeni abahlaselwa yile ngozi. Uhulumende weNamibia, iChina, iUK, iJapan le-European Commission ngabanye abatholise uncedo kwabahlaselwa zimpopho mazamanzi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe namhla usungule umsebenzi wokulungiswa lokupheliswa komgwaqo osuka eBed Bridge usiya eHarare. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMidlands esigabeni seChirumanzu, uMgabe uthe ukulungiswa kwalomgwaqo kuqakathekile kakhulu ngoba ulezimota eziningi njalo uxhumanisa eleZimbabwe lamanye amazwe. Umgwaqo lo ulungiswa inkampani yakwele Australia ngemali efika phose ibhiliyoni elilodwa lamadola. Baningi abantu abafela emgwaqweni lo ngengozi zezimota miyaka ngomnyaka. Esuka emkhosini lo uMgabe olubhekise eMasingo ukuyavula ngokusemthethweni idamu letokwe mkosi lona ebeselile minyaka eminengi lisakhiwa. umgabe ukhonone ngezitsheziso zenotho ezafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane esithi zenqabela eleZimbabwe ukuthi lilungisise imigwaqo yalo njalo lithuthukise izakhiwo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weNkayi South edalele ePhalamende uMnumzana Abednego Bebe.
Umuntu omdala sekhulile senze nerobhothi, irobhothi elayitha ngesikhathi nxa umnikazi eyitime ukuthi layithe ngaso. Kaselamcabango ojulileyo obanzi ukuthi akhangele okuhluphayo eZimbabwe akukhulume ngeqiniso. Lanxa ebengaba la umcabango lo-ke asiyomuntu olenhliziyo yokuthi ufuna ukubona ilizwe lithuthuka labantu bakhe. Umuntu olokusola lapho awone khona abesesola abanye abantu, yena enguyoni leyo. Khathesi kunjenje ukhuluma ngama-sanctions ukuthi kwenziwa ngama-sanctions ukuthi size singatholi imigwaqo eqondileyo. Kodwa okumangalisayo ukuthi yona leyo mali ezasebenza lapha kade commissioner khona umgwaqo we-Bite Bridge izavela kubobona laba abantu athi yena bamfakela ama-sanctions. Ngoba lapha eZimbabwe asilayo imali engangaleyo engakha lowo mgwaqo. Ngokuqala lokhu kwesibili, idamu lona leyo letogwe mkosi akade ekhuluma ekhona ukuthi kulama-sanctions lakhiwe ngamataliyana. Amataliyana encedisana ke nayo kancane i-government yeZimbabwe. Kodwa nanku kulokhu ekhuluma ngama-sanctions. Ama-sanctions azaba khona njani bona belokhu bebuya bona abantu athi bamfakela ama-sanctions bezesebenza eZimbabwe, bezesefaka imali eZimbabwe. Ngilusizi ebantwini beZimbabwe ngoba sebavuma ukuthi babe betshelwa into engaqondanga umuntu omdala ongalangqondo ongahloniphiyo, babe belalela. Akulaleleki lokhu emthini lengqondo ocabangayo.
Uhulumende uthi umgwaqo osuka eBait Bridge usiya koBulawayo lawo uzalandela. Uqakatheke kanganani lo mgwaqo?
Uqakatheke kakhulu ngoba kukhangela ukuthi uhlanganisa amazwe athi wona South Africa leZimbabwe leZambia kuqansa kusiya kuboDRC kusiya kuboTanzania. So umgwaqo oqakathekile ukuthi nxa usuka eSouth Africa usiya kulawo mazwe engiwabalayo, umgwaqo ozasetshenziswa ngabantu ababehamba ngemigwaqo hathi abeZimbabwe kuphela but abanye ama-members eSADC azabe ewusebenzisa lo mgwaqo.
Mnumzana Bednego Bebe ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende.
Kulive Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzene bomama, siqhubeka ngodaba lokubhalisa kwabomama kugwalo lokuvota okuzakwenza bavote kukhetho ngomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitane.
Ekukhulumisaneni kwakhe kwakuqala ecingweni lomongameli Vladimir Putin wele Russia osanda kukhethwa osanda thatha isikhundla sokukhokhela ele France, umongameli Emmanuel Macron uhle wathembisa ukuzinikela kwakhe ukusebenzelana ekulwiseni imisebenzi yabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usuka ngolwesihlanu esiya eMiddle East la kwele Europe echiya ekhaya kulendaba eziningi ezibhibhidlayo ezehlisa isithunzi sakhe njengomkhokheli emazweni womhlaba ezigoqela udaba lokudlelana kwakhe lele Russia.
Oza kuba ngumthetho wokukhumisana umlotha weNational Peace and Reconciliation Bill uyahlaziywa edalela ePhalamende lanxa uthiwa ubuyiselwe kukomiti yezemithetho uyohlolisiswa ukuthi awephuli isisekelo sombuso na. kutholakale ukuba lumthetho uza kwenza i-commission ebona ngokukhumisana umlotha ibe lesikhathi esilutshwana kakhulu ehofisini lokunye okunjalo. Kodwa umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obesedalela eParliament ngolwesibili lapho asekele lumthetho. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi lumthetho ungabunjwa ungazabunjwa ngoba uzavula amanxeba akudala kuzokuthi abanye ngabathi nxa lumthetho ungabunjwa kumele ukhangele udlakela olwenziwa ngesikhathi seGugurahundi kuphela. Kodwa abanye bathi kumele kukhangelwe labathinteka ngodlakela olwenziwa phambilini kokhetho luka-2008. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela ibulawayo East eDale uNkosazana Thabita Khumalo endawonye loMnumzana David Ndlovu olilunga leDale leCentral Committee yeZANU PF onguye oqala lingqoqo.
Mina na lo VP Mphoko. Very difficult ukuthi umuntu obusisithe angaqhubekeli phambili. Thina ngapha kuyadingakala ukuthi ibhili liyaniqhubekele phambili. Kuyadingakala sivumelanalo Mphoko.
Makhumalo, wena uthini ngebhili le?
Ibhili mina ngithi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Hayi khona lokhu abafuna ukukwenza ukuthi bacatshwe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma njenje sebele 34 years abahlangana lo dubo loGugurahundi. Abantwana bona labo sikhuluma kunjenje badliwa zingwenya becapha uLimpopo besiye eGoli besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bancitshwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe nguMakhumalo lapho kubana uhulumende wezano njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenziwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe? Uthini wena?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Ngibona ngani sathi ubhale constitution, ngibona kunama-provision kanjalo. So nxa kude province mina ngithi umthetho kawulandele njengoba kukhonywa ku-constitution kwenza ezinjalo kufanele ilandele. Ngitsho vele angiyenge ngiqalise ukuthi sesifuna ukuamenda i-constitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqiniso elihle ngibona ngani isitonda lesi asisoze safa saphela nxa singakhulunywanga salungisa ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi yayiyeqala ngani yathulana wona lokhu ebeyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqala sebethi bethi kuyakwenza ukuthi le unit ebantwini beZimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle. Kuqakatheke ukuthi sihlake sihlale phansi vela sodaba olufana ngayo kutshela ujikele ephalamende fana abantu baqale baxoxe phansi nxa usiye ephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo. Mna ngibona ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami.
Ngivumelana nalo Ndlovu. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende umele angene kuZulu lapho kwenzakala khona umonakalo lo. Babuze uZulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo. Undlovu uqinisile. Abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kuGugurahundi bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe kuya ezikolo. Sonke siyazi khonapha eZimbabwe lani khonapha eStudio 7 lihlala siza abantu bemashonini besithi khona amaNdebele awafuni ukuya esikolo, amaNdebele awafuni ukuya esikolo. Asiloqiniso lona leli. AmaNdebele anganelisiyo ukuya esikolo enziwa yimthetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika kugrade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le-birth certificate. Umntwana lo uzalwa ngumntwana owayelabazali ababulawa eGugurahundi akalala sithupha uyise, unina akalala sithupha. Umntwana akala yona ukuthi ayibhe certificate. So ukwenzela ukuthi baphile ngokunokuthi bethena bethe kho behleze emabhudini ngaphansi kwezihlahla akubancedi. Bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpompo besiyazama impilo baqhuma bangene eGoli. Abantwana loba lokhu bebhubhudla bayabhubhudla laba bantwana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu usiphe wena imbono.
Ya, mbono nami ngokuthi khona is very unhealthy ukuthi uzibona u-vice president nezamu PF wone nama MPs sekungani sokuthola ukuphikisana ePharlamenti njoba ngithi mina ilokwenza yami niyena ngathi point yami ukuthi akubuyelwe ebantwini kusukele phansi ebantwini bese kusiyangena eParliament kweyinto ezele ebantwini ngoba i-very sensitive into yakhona yole abantwana basakhuphulayo base lokhu besadinga ukuthi kwavele kwakusuke ngani kuyini kwakusenzakala indaba enzima vele ukuthi ikhalise ebantwini.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee yabandla lezana uPF obexoxa endawonye lomela ibulawayo East edale le parliament unkosazana Thabita Khumalo oyibandla le MDCT.
Kulaba sakhulayo abanengi abal salele ebalweni bese sabela ukuthi balakho okungenelisi ukuyabhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngoba gabala zithupha kumbe ama birth certificates. Inhlanganiso yabasakhulayo e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ithi sikubone kufanele ukuthi kukhuthazwe ukusetshenziswa kwemithetho emunyethwe kusisekelo sombuso ukuze bancedwe abantu ababhekane lalolu dubo ikakhulu labo abakhula bezintandane. UMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Kudakwashe Hobe igqwetha elisebenza lenhlanganiso yeVeritas lo mnumzana Zenzo Nyoni owenhlanganiso yeEducation and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe.
Kakhulu njengehlanganiso emela ontanga, kakhulu njenge-Education and Unemployed Forum of Zimbabwe. Umsebenzi esikiyo manje, njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, yikuthi okuqakathekileyo ukuthi untanga wonke ozelwe ngo-1999 ngo-May ulelungelo lokuthi ayiregista abe yivota for next year election. Iningi labontanga siyazi ukuthi balama-challenges okuthi kabalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificates. Njenge-organization inhlanganiso singenile ke enhlangothini ezijiyeneyo ezigabeni ezijiyeneyo kakhulu ema-reserve ukuthi siphathise njalo sifundise ontanga ukuqakatheka lokulondoloza ivoti lakhe njengomntwana wesizwe Zimbabwe. I-challenge esihlangana nayo yikuthi inzalo eningi xa sikhangela endaweni ye-Martin North indawo esikhangele khona ukuthi i-challenge esihlanela yikuthi isigaba lesiyana abantwana abaningi abalazona incwadi zokuzalwa ngoba bafunde baze bagcina esigabeni sika grade 6 bese sihluke ku-grade 7 lokuya ku-form 1 ngoba bengalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificate ngoba bengalabo abazabamela bebafakazela ukuthi ngabantwana abazalwa ngasiphi isikhathi. Sike sazama ukuthi sibonise kakhulu osobhuku besigaba bese ukuthi abantwana bebhaliswa kubo osobhuku besigaba abhale incwadi le councilor abhale incwadi bese siya emahofisini kahulumende ukuthi bethole izincwadi zokuzalwa.
Hobe, izenzo zabo njengenhlanganiso ziyasebenza na okusemthethweni?
Ya ngomthetho kuyasebenza abakukhulumayo ngoba umthetho uyavuma ukuthi umuntu obhalisa i-birth certificate yomntwana kungaba ngomzali, kungaba yisihloko somzali, unxa kwenzakele ukuthi engxenye umama uthe beletha wathona yena umntwana wotona wasurvive. So ikhona akhona ama-provision wonalawa emthethweni wethu weZimbabwe, i-birth and death regulations zeZimbabwe, okuvumela ukuthi kube labafakazi lapho kuselakele khona imuli, lapho kuselakele khona abantu abaseduze lomntwana, ubukhona abantu abangabuya phambili befakaze bethi hayi umuntu esikhule simkhangele siyamazi ngowemuli yalaba njalo engabe ezalwe phakathi kweminyaka leyi kumbe inyanga leyi kusiya kusikhathi esingakho.
Kuyini okwenza ukuthi abantu emphakathini bahlangane ngalolu dubo njalo kulaba sakhulayo abangake ababhekane ngalolu dubo?
Ukuthi sibe kwazi sibili inamba enamba asikakutholi kodwa kucatshangelwa ukuthi kungaba kudlula phose 1 in 2 endaweni ezingaphandle kwemadorobha. So emadorobheni ungathola ukuthi inani labantwana abangela ama-birth certificate liphansi kodwa nxa usiya emaphandleni uphuma usiya emakhaya uzathola ukuthi inani lelo lenjani liyakhuphuka. Njalo izinto ezenza abantwana beswele isikhathi kumbe beswele ithuba lokuthola incwadi yona le enye ethintwe ngoba ngomfowethu Nyoni ukuthi ngesikhathi se-ground abazali abaningi bafa and basala abantwana bengelabantu abangawukhulumela emahofisini. Okwesibili, nxa umzali yena ngokwakhe engelawo amaphepha njengokwenzakala izikhathi eziningi emaphandleni futhi kuzaba nzima ukuthi abantu abakhe bebe lawo lawo maphepha ngoba umzali kalasithupha.
Nyoni, sike sayenza ingxoxo waze wathi amathuba akhona ukuthi kuhlelo lolu umuntu angathola ithuba lokukhulumela omunye umuntu ukuze amsize kuleso simo. Kumele abe leminyaka emingaki ukuthi abe lethuba lokukhulumela omunye umuntu, njalo kumele babe lo budlelwano olunjani?
Nxa sikhangela ngomthetho ngokufaneleyo, bayakhangela ukuthi umntwana omkhulumelayo onganani engabe efanele ufanele wena.
Hobe, yini umbono wakho ngalombono kaNyoni?
Ya, ngiyavumelana naye. Kodwa engingakucacisa nje khonapho ukuthi umuntu olelungelo lokuhamba emele omunye umuntu efakaze, nxa sesibala ku Birth and Death Registration Act, ithi yona umuntu kumele ebe segwanise iminyaka engu-18.
Nyoni, abasakhulayo abalesifiso sokuthola usizo lwenu bangalithinta kanjani?
Okay, singabanika inamba siku 0713-142-273.
Kumnumzana Zenzo Nyoni, ngowenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana kudakwashe hove igqweta elisebenzela inhlanganiso ye-Veritas.
Iqembu leHighlanders selithole amadola angamakhulu amahlanu avela kubasekeli balo abathi bona yibo abazahlawula imali ezabhadaliswa leli qembu ngemva kokuba abanye babo bedale ukufuthelana ukwenze umdlalo obuphakathi kweqembu labo lele Dynamos ungasafiki emaphethelweni ngesonto edluleyo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMhlanhla Dube utshele intatheli izindaba namhla emini uba kuthe kutshaya ihola lethumi namhla ekuseni bese bethwele amadola edlula amakhulu amahlanu evela kubalandeli beqembu leBhosso abakuleli kanye nasemazweni atshiyeneyo.
Well, as of 10 o'clock this morning, the contributions by fans.
Sifika kukhola elethumi lanamhlanje. Imali engathi sibe sesiyitholile ingaba ngaphezulu mbijana kwamakhulu amahlanu. Imali le ingasuki singathi ebasekeli abalapha kuphela eZimbabwe, kodwa sikhangele ukuthi bonaba amazweni akhatshana abaphetheya abanjengabo-South Africa, o-Australia, o-Melika khona ngalabo England. Kuthola njalo ukuthi silabasekela basendaweni ezithiyeneyo ezingajayelekanga ezinjengabo-Rwanda labo-Somalia bakhuluma lathi bafuna ukubana sisebenze ndawonye.
Abalandeli beqembu le-Highlanders baqale uhlelo lokukuthelela imali ukuze bephathise leli qembu ukuba linelise ukubhadala inhlawulo ekhangelelwe ukuba igaqwe leli qembu ngemva kokuba abanye babalandeli bedale ukuba umdlalo obuphakathi kwaleli qembu ne-Dynamos ungafiki emaphethelweni ngesonto edlileyo. Abalandeli bebekhonona ngokusebenza kwamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa, yena abemethese umlando ongaphakamisa iflegi yakhe ngesikhathi umgadli uChristian Epupa elinganisela iqembu leDynamos sekuzaphela ihlandla lakuqala elo mdlalo, njalo lo mdlalo awusaqhubekela ngaphambili ngoba abalandeli bese bexotsha ukusosa emzileni wenkundla. UDube uthe ukwamukela usizo oluvela kubalandeli akutsho ukuba bayavumelana nezenzo zobudlwangudlwangu, njalo iqembu alisiyo ingxenye yenhlelo zalabo ababuthana ngaphansi kwesitsho esithi asifuni bumbulu.
Konke esikwenzayo is deliberate, so we don't take chances. Asiyigadi hamba, asizivikele ehwahweni, asijayive singanxuswanga khona. That's why awusazi usibone esiye eqele ekijima fane ekhaya, sizayekela ikijima sizahlangela erenkini.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League yethese iqembu le-Highlanders umlando ukwehluleka ukulawula abalandeli balo ngemva kokungafiki emaphethelweni komdlalo wangesonto, njalo icala leli likhangelelwe ukuthonisiswa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Kusenjalo namhla emini iqembu leZ-PC Caraibes linqobe le-Capes United nge-2-1 emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namhla enkundleni yeNyamunga. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani, wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwamalungelo abo ezabelweni.
Abahlaselwa ingozi yempophoma zamanzi eZimbabwe baphiwa uncedo lwe $1.6 million, igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.